Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande ofisi phayindaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 29 Mbimbitho 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokuvele ubufakazi bokuthi omunye wabathenga bethengisa igolide umnumzana Ewan McMillan wavuma ukubotshwa ngomnyaka ka-1998 ukuze kungaveli ukuthi wayesebenzelana lomongameli Emmerson Mnangagwa.
Lokho kwenzakeleyo kuyinto embi kakhulu njalo elihlazo ebantwini belizwe leZimbabwe, njalo kulihlazo kakhulu emehlweni womhlaba.
Ivandla le-CCC lithi lilithemba lokuthi uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo luzasebenza kulokwenza ukhetho lwama-primary.
Thinakithi ebulilima izakhamizi zakuzwisisa ukuthi ibandla le-CCC libandla elitsha, njalo lifisa ukuthi lenze izinto ngendlela eyehlukileyo, njalo ngendlela efaka umuntu wonke ukuthi laye azwakale ilizwi lakhe.
Sokuvele ubufakazi uxolo abasakhulayo abakade bemadolonzima ekubhaliseleni ukuvota sebephitheka ngokufuna ukuthi izwi labo lizwakale kukhetho oluzayo.
Sokuzaqala ukugongodwa abantu, sokuzaqala ukubulawa abantu ngenxa yokuthi usapota ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Sokuvele ubufakazi bokuthi omunye wabathenga bethengisa igolide umnumzana Ewan McMillan wavuma ukubotshwa ngomnyaka ka-1998 ukuze kungaveli ubufakazi bokuthi wayesebenzelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lithi uMacMillan uvezele intatheli zindaba ze-Al Jazeera ezazicubungula udaba lwenkohlakalo eZimbabwe kuhlelo lokusakaza ebulenjini olwe-podcast olwethulwe izolo. UMacMillan uthi wavalelwa ejele okwenyanga ezimbili ngesikhathi uMnangagwa engumphathintambo wezomvikela kumbe wezokumvikela isizwe i-state security. Lokhu kwenzakala lumsakazo ukhangelelwe ukwethula kusasa ihlandla lesibili lomfanekiso we-documentary oveza inkohlakalo eyenziwa ngokuthengisa igolide phandle kwelizwe oluthiwa The Gold Mafia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Sipho Senkosi Majokomola Abhalule.
Lolu daba lwenkohlakalo alumangalisi, kodwa luthelela ukuthi umuntu azizwe ephelelwa ngamandla ngenxa yokuthi uhulumende weZimbabwe uma engenelisi ukuthi avikele umnotho weZimbabwe ukuthi ungathathwa njalo ungatshontshwa yilabo abalamandla okuhuquluza, ungathathwa yilabo abayizigebengu abangabanye bethu. Lokhu ke kuyadanisa kakhulu ngenxa yokuthi akumangalisi thina sihlezi sikwazi ukuthi uhulumende kulabantu abalezikhundla eziphakemeyo abasebenza kuhulumende abalamandla okuthi behuquluze umnotho welizwe, betshontshe umnotho welizwe besebenzisa ubugebengu lobuqili, ngoba bona belamandla ukuthi bavikelwa yilabo abangabasekeli bomthetho kumbe labo abayibo abangabaphathi intambo bomthetho. Ngakho ke ngokunjalo lokho kwenzakeleyo kuyinto embi kakhulu njalo elihlazo ebantwini belizwe leZimbabwe, njalo kulihlazo kakhulu emehlweni womhlaba. Kodwa ke ubuqili obunje buvele bona sibe sibuzwa lathi nje sibuzwa ngabasiki bebunda ukuthi uvele kukhona okunje eZimbabwe okuyikutshontsha komnotho weZimbabwe manje ke nangu sokubuyela ngikatele izindaba zasifezela obala ukuthi nangu kwenzeka sababona labo bekhuluma labo abantu okuthiwa yibo abanye bakhona
ubona ngani bazajeziswa na njengoba sesizwa kuthiwa lo mka mongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa laye ungani uyavela mbijana kudaba lolo
laba abaqanjiweyo ukuthi balezenzo ezimbi ezokutshontshela isizwe ngokubona kwami abangeke bajeziswe ngoba phela basebenza lababusi belizwe basebenza lalabo abalamandla ngesimo sokubusa ilizwe langesimo sokuthi kubanjwe umthetho uqiniswe umthetho welizwe ngabantu abasebenza bebonke la ngakho ke akula isela elingahamba liyebopha elinye isela isela lijezise elinye isela lokho kungeke kwenzeke lanxa bengathi bona bazama usivala amehlo bebophe ababili kumba bathathu kuyabe kuyikuthi nje lokho bazama ukuthi belahlise emehlweni womhlaba ukuthi kube lokunye kukhanya ngathi kuyenziwa ukuthi kujeziswe labo ababonakale beyephula umthetho kumbe esingathi thina labo okukhanya ngalokho esikubonileyo kutshengiswa lapha ku-Al Jazeera bekhuluma ngokuthi umthetho kahulumeni lo mthetho welizwe bawephula njani ukuze beyenze imali singathi thina ke kusoze kube lethuba lokuthi laba abantu sibabone bejeziswa kodwa singavalwa amehlo njengabantu ngoba futhi into engenza ngithi singavalwa amehlo njengoba nje kuzaba lokhetho oluzayo ukhetho lokuthi kukhethwe laba basiholayo ngezombuso welizwe lapho ke singabona ke uhulumende ezama ukuthi tshengise kithi thina abantu ukuthi kukhona abakwenzayo ngalokho
lo ke ngumnumzana Sipho Senkosi Mashokomola Balule ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le studio 7 esebilitane
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivutshele inkundla
asambeni madoda
siyovota
kulandela ukwenziwa kokhetho lwebandla lezizanu PF olokudinga abazalimela kukhetho ama primaries ibandla lesisi lithi uhlelo oluza kwenziwa yilo olokukhetha abazalimela ngokuvumelana kwezakhamizi ezigabeni luyasebenza leli bandla lithi lolu hlelo lwaphumelela ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwama-by-elections ezigabeni ezifana lebulilimale insiza ilunga le-CCC eMathebeleland South umnumzana Mduduzi Chuma oyeqoqa inhlelo zokhetho lolu ebulilima uthi kwanqoba ababili kulindawo ababalisa unkosazana Makhadi Moyo lomnumzana Ephraim Moyo asebengamakhansila bekhethiwe izakhamizi phansi kohlelo lolu olutsha njalo abanye bevele bengekho kwezombusazwe kodwa bakhethwa
eMathebeleland South ikakhulu esigabeni sebulilima ngapha sibe lenhlanhla ukuthi sibe lama by-elections eminyakeni odlulileyo ama councillors amathathu okuyikho lapho ebhalise khona ngabona njalo lolu hlelo engathi ngolwe community based candidates ngiyakwazi ukuthi belusekuqaliseni ngathi yi-pilot program at that moment kodwa ke thina silusebenzisile ebulilima lapho khona esihambe khona kuma citizens kumbe izakhamizi zakulawa mawadi zasinikeza umuntu kumbe ama candidates ebezikhangela ukuthi yiwo angasimela kuleyo ndawo eqinisweni ama candidates aphume khona phana wonke kade kuma candidates kade ngasoma members ACCC engakaze ngabone njalo active ku politics kodwa ke izakhamizi ziyasitshela ukuthi hayi uma lingafaka umoyo laphana ku ward 14 for example kumbe lifake umama Makhadi ku ward 16 laphana hayi onjalo sibona ngathiwa engasimela asisebenzele indlela enje lenje ngakho ke mina lolu hlelo ukuthi ama candidates akhethwe izakhamizi ngama cities zakuleyo ndawo ngilubonile lusebenza and ngicela ukutshela dadwethu ukuthi lukunikeza the best candidates akhona kuleyo ndawo
kodwa ngendlela elakuqhuba ngayo khona ngapha eMathabeleland South abakho abasala bekhonona yini njalo nxa uqathanisa zingaphi ingxaki ngama primary elections okwenza lokho ukuthi abantu bezikhethele kube ngcono
thina kithi ebulilima izakhamizi zakuzwisisa ukuthi ibandla le-CCC libandla elisha njalo lifisa ukuthi lenze izinto ngendlela ehlukileyo njalo ngendlela efaka umuntu wonke ukuthi laye azwakale ilizwi lakhe ngakho ke bachaziselwa ngeprocess ukuthi hayi lapha sizayenza kanje ukuze siphume lo muntu elimkhangileyo lina njenge-community ukuthi lo uma simfaka ukuba ngukansila ngempela uza kusebenzela and ngeqiniso lapho abantu babesikhomba khona njengoba usazi ukuthi sayenelisa ukuthi siwine ward 16 ngomama uMakhadi Moyo sawina lo ward 1 eChangwa ngoba uIfrem Moyo loba nje sadliwa ku ward 14 ubaba uIfrem Moyo njalo kodwa ke ama numbers angkhona ayemalutshwana sibili ukuthi hayi siyakwazi ukuthi singalungisa lapha siyanqoba ngakho ke ngithi mina ngami uhlelo lolu ngibona ngathiwa is the best and abantu baya kuyamukela kathese bekwazi ukuthi uhlelo lokuthi ama izakhamizi kumbe ama citizens azikhethele icandidate yawo lungcono kakhulu kulama primary elections khangela kathese izani PF ibiyenza ama primary elections and kuloku rigana phakathi abanye bebethola ukuthi amanye ama cells asavoti ngoba ukuthi umuntu usebola ukuthi bani ngavota ngiyadliwa bavayela ngaphandle ukathi uhlelo lolu olwe citizens based candidates umuntu akudingakala ukuthi abe ku politics ukuze ukuthi abe inkokheli kodwa ke sihambe ebantwini sebabuza ukuthi libona ngathi lifuna ubani alimeli esigameni sinje so abantu bakuletha umuntu elikwazi ukuthi lo muntu ufuna ngabantu bonke abakhona kuleso sigaba
lo ke ngumnumzana Mduduzi Chuma ilunga lebandla le-CCC eMathabeleland South obexoxa icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 lokhe sikudaba lunye abasakhulayo abakade bemadolonzima ekubhaliseleni ukuvota sebe phitheka ngokufuna ukuthi ilizwi labo lizwakale kukhetho oluzayo omunye walaba bantu ngumnumzana Daniel Nqumalo odabuka eLupane othi kubalulekile ukubana intontanga bakhethe inkokheli ezithembekileyo ikakhulu ngesikhathi lapho inkohlakalo eZimbabwe isikuzinga eliphezulu
mina ngibe njengosakhulayo ngibe ngiphakathi kokuqonqosela abasakhulayo ukuthi behambe beregister ngobuningi babo ukuze sikhuphe uhulumende okhona ngoba uhulumende okhona kukhanya ukuphatha intambo sokumehlule so ngakho akayekele uhulumende abusayo thina sifuna utshintsho eZimbabwe sifuna ukuthula sifuna inkululeko kathesi ngingakhangela thina njengebandla eliphikisayo njengoba sesilanda ukhetho sokuzaqala ukugongodwa abantu sokuzaqala ukubulawa abantu ngenxa yokuthi usupporta ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change ngakho thina sithi hayi mayuyu kwanele mthwakazi abantu beZimbabwe sebebonile ukuthi izani PS injani sebekubonile ukuthi iyehluleka kathesi bazabuya sebesebenzisa ama-youth sebewanika into ezizidakamizi ukuthi bethaya ogogo be-CCC bethaya ogogo abafuna ukuvotela i-CCC so ngakho mina ngithi lawo amakhomanda awezanu-PF siwakhangele abantu bakukhangele konke so ngakho mayuthi sukumanini lonke ngobuningi benu liye-rejista ukuvota kuphe umbuso lo
kungani uqonqosela abasakhulayo Ncumazi
kuzisa ubuhlungu kakhulu ngoba kuma-videos esiwabonayo ukuhlukunyezwa kwabantu abaphatheka kwezombusazwe uyathola ukuthi amayuthi yiwo athunywayo libandla zami ngoba ama-youth ungavele ubanike utshwala ubugangi babenza but ikusasa labo abaliboni so ngakho ingozi ilandela wena mayenza umuntu okuthumileyo yena uyabe ezihlalele kuhle kodwa wena mayenza ulakho ukubulalisa ifamily yakho
sisakhuluma ngokuhlala kuhle kuphume ividiyo kuyona le iviki esanda kwedlula ekhipha abantu bekhipha igolide kuhanjiswa kwamanye amazwe okungekho emthethweni uthini ngayo le ivideo
lokhu kubonile sobala kuvela sobala ukuthi uhulumende kulabantu abasebenza ku government abangamathena abayiziphiwe abafuna ukusuthisa izikhamba zabo lokhiyana into embi sibili yinto yokuthi i-corruption ezimpako kuhlala kukhulunywa ngayo every time kodwa ngokunjalo uhulumende kasozathathe inyathelo ngoba ngabangani bakhe bezani naye ulabo phakathi labo bantu abayenza isige esingaka i-economy khona eZimbabwe but abantu abakubandla eZanu PF bazithathela yonke into bazitika kathesi sibona babuya lapha sebebuyile emaphandleni bezodinga amavoti kodwa u-NP wakhona engavotelwa abantu kasababuni so abantu bakukhangele konke lokhuyana okukhuthwe umsakazo okwegolide abantu kumele bavula amehlo ukuthi batshintshe umbuso oncindezelayo bafake umbuso omutha ozayenzela abantu amalungelo abo umuntu ozafuna ukusebenzela abantu nothi ukusebenzela imuli yakhe nesidaka sakhe kuphela.
Hello ke ngumnumzana Daniel Nxumalo osakhulayo oyebandla lesi-CCC obexoxa ecingweni eselubhane logenga kumedesayiti owe-Studio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi inhlanganiso elwisa inkohlakalo e-Transparency International isikhuthaze uhulumende ukuthi ajezise labo ababonakala besenza ukungethembeki emfanekisweni we-documentary womsakazo we-Al Jazeera. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulombalisi wesikolo senjube obotshiweyo ngoba wayedlwengula umntwana wesikolo. Umbalisi lo ofundisa izifundo ze-A-level ubikwa enze lesi sihluku ngenyanga edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Amachono ku Studio 7, amachono kanjani abantu? Hayi, siyaphila siyabonga izindaba lesilethela zona. Uyabona uma sebesilwa bodwa kuzani ikho kumnandi. Ikakhulu abantu bakithi esindebeleni. Abantu ababulawe labantu kwabuhlungu kangaka bahlukunyezwa namhlanje sithechithisa kumhlaba wonke ngenxa yezano le abayilokhuza abayiphakamisa kangaka. Khona manje kuntshontsho amagold ini siyahlupheka. Bona babhizi basaportana lento uma besilwa bodwa kunje yikho konke kulunge khona ngcono ngoba sebekubona ukuthi into abayenzayo imbi yokuthenga amavoti bevalela abanye abantu ngaphandle sihlupheke sibehambe sibizwa ngamagama ayiziswane emazweni. Siyabonga Studio 7, yekela sithathane.
Asanibonani ku Studio 7 obulisayo umncedisi ninja yaseZimbabwe eMidlands ebesikucela ebantwini kubontanga bethu eZimbabwe ikuthi beyeke ukuvota lawa maphathi aseMpumalanga ngoba sesibhekile ukuthi since sibavotela labo bantu alokhu ishintsho abalenza eMatabeleland naseMidlands bagombela kwesabo bekuyisicelo sethu lesi ukuthi beyeke ukuvotela amaphathi aseMpumalanga ngoba sidinga mangabe befuna amavoti maze bewinile abasinaki okunjalo ngoba abazali bethu behlulekile bayevotele zani ngoba banikeza amasimu kodwa ke thina sinamsebenzi ngaphandle kwamanye amazwe siyahlupheka. Aloku isicelo sami ukuthi nivulele lokhu ze nevoice imamelisuzu yabo.
Ye, sayibonani, sayibonani madoda akithi bakaStudio 7 njani, tshona njani. Hayi, thina siyatshona, ngilapha nemadoda. Ya, hayi, ngilokujabula incazi lokuthi khona kuyavulwa istation, iradio station lapha eKZ. Into engijabulela mina inye kuphela ukuthi khona sokuza sincedisa ukuthi nxa sicatshelwe izifuno zethu sitshele istation lesi besi-anonsele kakhulu ebantwini lapha laphayana ngoba kuzavimba ithuba lamasela. Ndawendawo kuyavimba ithuba lamasela ngoba amasela ngikhula ngazithatha lapho ngikhula mina kuwa 12 bezise bezise eGwanda nokwenda ubisho njalo bezise eGwanda noma bezise eplant kube ziningi izibonde kodwa nxa kuyikuthi khona zicathile zazifa kuradio baza kukhona hayi into ezinjalo nazi ngapha zingapha kithi eGwanda hawu lapho ubaba wethu nangakwa hayi nangakwa lapho zamile sincedile thina siyabafuni ngiyabonga
Studio 7 linjani hayi ngiyaphey ukuzima izimama hamba owalibona ilizwe elilotitshala ongelamota yazi ukuzima isotsha engalinamota umpholisa olemota uyithola ngecorruption ngokubhadalisa abantu endleleni uticha kakula ticha olemota uticha olemota yabeyithenga abantwana bamazwele kodwa kube zima ukuthi ayimaintaine athele iphethu lilizwe bani lona lelo hayi umhlaba wokubone ukuthi ungenzani ebantwini bezimbabwe ngokudubeka lokho abadla utshani uzima khathesi siyethethweni izami zakuyizikhe futhi uzima
msakazi angibingelele msakazi wamamuhle ngibingelele labalaleli msakazi okhulumayo msakazi usijumba lo okhulumayo ye msakazi hayi lami ngima ekhulumeni kambuso okuzwayo yokuthi umuntu akayemela unina loyise endaweni zabo hayi ukuthi uyemela abanye abantu ubamela kanjani abantu endaweni engasuye yabo ufuna khona lokhu huquluza umnotho ukusa kwe angeke vele wenze kahle ma ungabe umele kwenye indawo awukho kwakho ongakwenza so la mabandla lawa hhayi ezi izinto ngendlela angazodlala ngabantu bangadlali ngathi la jwele nzima lapho bangazodlala ngathi la ngiyabonga msakazi
salibonani basakazi be-studio 7 labalaleli ngifuna ukuphendula ubaba lo i-FA lo ngupresident lo uyawumana lo yikho ezahlalengela abantu ngoba into ayikhuluma ukhuluma izinto zokuwumana eziphuma ekhanda lakhe khathesi ukuthi amakhiwa angeke ezebuye ezimbabwe laphana ngoba azondela ilendi ilendi yangikhona ukukhuluma ngelendi into angaziyo ubona abantu kuphila fakiwe emaplazini laphana njenje sifaniswa nje labo doli ngoba emaplazini laphana ugrade 7 mamele abhali lo form 4 uthathwa ahanjiswe eregister uhliwe emregister kugrade 6 ezikolo zemareserve le even eku form 4 uhliwe emregister kuform 3 ekuze ebhala lezikolo zemareserve ethola indawo izikolo leziyana kaziregistwanga kodwa kuthiwa amaplazi ngakahulumeni endani kwabantu abanye bake balwa bebangilendi ma befike ekhoti kwathiwa siphethe ama-confirmation letesek okungangokuthi amaplazi athathwe ebantwini bhathisanikwa nje okobuphamazo avele akliwanga le amakhiwa zoviselwe emaplazini nxa engayazi izani upf ahlale ikhulumela wumana nje kabuze kithi thina esihlala emaplazini akula makliniki ungavele ihambe lithi leregista lezo zikolo kufika kube yibhemi nebhende vela kuqedakali ngitsho kodwa sisemaplazini kahulumende nalo ubaba lo uthong angikhenisiwa ndethanda ukumsebenzisa studio 7 nxa kumele lifuna ukuthi kukhulunywe kube ngebandla lethu le uchamisa i-tribus nxa kungeyakhe yena uhlutshwa kwini waqalisa akhuluma ngamastrukture akonti kakusizi athesi ukhuluma ngokuthi ichamisa ibandla ngelakhe ye ubona ezadliwa abantu bengene bedemonstrate uyawumana vele thina ku-Triple South Africa sibe lombono we-demonstration even one day so kahlukane lebandla lethu maye lo mhawu kakhulume ngamandla kodwa sifuna ukuthi uzokutshintsha yini ku-Triple C
ye mbingelele ku-Studio 7 ningabe linjani lonke basakazi sibingelele enkundleni hayi izano angazi ukuthi yaba njani izano iphika lento esegcekeni ngizwe ugawule lapha esesithi khona yindaba le video beyikhipha sokusondele ukhetho kanti gawule mali tshontsha alingamasela lithi kufanele kulindwe lingabotshwa kuze kuqale kuze kuvotwe kudlule kathi ugawule uthini hayi gawule uphika lento oyibhekileyo mpela suzama nje amaqhinga okudifenda isisu sakho selitshontshe latshontsha umnotho wasezimbabwe empeleni la uyakwazi zothi liyawutshontsha lisebenzela izisu zenu lincenga ngamanye amazwe ngegolide lelizwe ukuthi khona bezalivikela ngobusela benu lobe linabo libulala ilizwe gawule manje uyaphikisa yonke into yakho gawule uyaphikisa njalo futhi mina ngilesimanga sokuthi ezimbabwe umuntu ongahambisani lezano pf kuthiwa uyasetshenziswa nawe gawule uyasetshenziswa khona lapho usetshenziswa ukuncindezela abantu bakini etsholotsho hayi gawule akuzinuka amakhwapha gawule
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngewhatsapp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika umahluli womthethwandaba wakwele melika usunqume ukuba oyengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Mike Pence oza kwethula azokwethula ubufakazi bokwenzakala lapho kusibalo kutshengisela esigodlweni seCapitol. UPence ngomunye othiwa uzancintisa kukhetho oluzayo. Omunye osethe uzancintisa ngumnumzana Ron DeSantis, labanye asebevezile ukuthi bazangena kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Umthetho wele Amerika muthi wona akekho umuntu ongaphezu komthetho, no one is above the law. So uDonald Trump makuwukuthi indaba yakhe yokufumbathisa uStormy Daniels ikhonsidwa njengecala la, makuwukuthi campaign finance violation, kufanele ukuthi umthetho wenza umsebenzi wawo, umthuthise, umthushise kulo lolu daba. Makuwukuthi utholakala ngempela ukuthi wawuphula umthetho, kufanele avalelwe. Angazi isijeziso sakhona ukuthi singanani, and njengomuntu oyipolitician, so I guess nje abazakwenza nje ukuthi bangambiza aboshwe okwelanga lona lelo, maybe bamprocesse sike sibone isithombe sakhe silama number ngaphansi, then bamkhulule. But okusalayo kuzabe kuyinto eyangisa kakhulu, ngoba isithombe sona leso sizosetshenziswa throughout umhlaba wonke jikelele ukuthi nanku ama-American efuna ukukhetha isigebenga esiqeda ku-indict. Kodwa siyazi ukuthi ibhesi yakhe izoqhubeka imsupporta, ngoba ibhesi yakhe uyakwazi ukuyisebenza yena uTrump ukuthi abakhonvinse ukuthi konke lokho okwenzakalayo yi-witch hunt. Sizwile ebakhokho ukuthi mabaze izolo baproteste ukuthi esithi yena kuthiwa prosecutor we New York useredi ukuthi ambophe nesithi umemela abotshe izolo, even though kungela muntu oke wenze i-announcement efana naleyo. Uyabona nje ukuthi upreempta abantu bakhe ukuthi benze udlame okufana nalokhu yena abakwenza ngo-January 6 e-Washington DC ne-Congress. So ukuthi abotshe khona makuyikuthi wephula umthetho, kufanele abotshwe.
Kodwa nxa kuyikuthi aphumelele engabotshwa, umbone ngumuntu ongancintisa anqobe na kukhe oluzayo?
Okuncintisa angancintisa kodwa kuyina ngeka wini. Siyazi ama-Republican ukuthi ibase nguyo ibambileyo. That's why ubona nje kunje nje kulo muntu oyi-one uHaley ose-challenge uTrump officially. Bakhona abanye abasemaceleni laba oDeSantis, abo-Pence, labanye nje abangaka-announce ukuthi bazo rana po i-candidacy yama-Republican kukhetho lukamongameli. So uTrump okwamanje kulokhu esasebenzisa isupport yakhe yakudala, yiyo njalo futhi edonethayo kakhulu esikhwameni sakhe. So okunye akwenzelayo khona lokhu okwecala leli ele-New York, I'm sure yena ukwenzela ukuthi akuturn around kube profitable kuye, ngoba abantu bakhe laba uzobamema ukuthi bacontribute ukulwisa i-case yonale, ngoba njengoba esho ethi i-witch hunt, bayamzonda uhulumende lo, uyamzonda ungathi ngezinye indlela ukuthi uhulumende lo umdingela amacala ukwenzela ukuthi embophe. Ngoba uTrump sibona akusiyicala nje lona leli ele-New York kuphela elokufumbathisa uStormy Daniels, but unecala amaningi khona manje. I think kule 4 cases running concurrently, enye ngeGeorgia lapho esazikhona ukuthi wayezama ukucindezela, ezama ukuthi atshontshe ama-votes mangingayibeka ngaleyo ndlela, efonela ama-representative aweGeorgia ebatshela ukuthi ufuna ama-vote ayingaki ukuthi a-overturn i-elections.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona pha wele Melika esigabeni seVirginia. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokuvele ubufakazi bokuthi omunye wabathenga bethengisa igolide umnumzana Ewan McMillan wavuma ukubotshwa ngomnyaka ka-1998 ukuze kungaveli ubufakazi bokuthi wayesebenzelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla le-CCC lithi lilethemba lokuthi uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo luzasebenza kulokwenza ukhetho lwama-primaries. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe ntambama lamhlanje ngo 7:30 ngu Chris Gande.